Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhla ka 23 kuMbimbitho 2023. Ikama nguntunga milinko mo ezihamba pambili umsakazo wa Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Eli Zimbabwe lithi kalisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese-United Nations Sustainable Development Goal No. 6 lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Izakhamizi zeChayile leMjimila ku-Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera namuhla wethu le ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe seziyisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiyalithengisa kwele Dubai. Kule filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni asemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentathelo izindaba zeAl Jazeera ezitshaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye le video. Intatheli zindaba zeAl Jazeera lezi zazilande uAngel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kule filimu etshela intatheli izindaba lezi ukuthi lokho into elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakule filimu abafana lo Kamlesh Patton, u-Ewan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazo we-Al Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. I-Studio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ipanga elikhulu lelizwe le-RBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho ka-Hubert Angel kanye leka-Macmillan. Sibuze ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma ku-documentary le-Al Jazeera ukhitshwe ngu-Hubert Angel. Hubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokufika kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole uyase umuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, la kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo. Yesikhathi ngoba kaso muntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakasebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapholisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abajoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwi ilizwi abalikhulumayo lokho abakukhulumayo nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho. Kodwa isithe sichoyo kutsho labo abayibo abathintekala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika ukudingeka igolide, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe uhulumende ephika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa kuya ngokuthi baseduzana okungakanani lo mbuso bakuyiphi faction yezanu PF.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. EleZimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esesustainable development goal number 6 kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal number 6.
Mr. President, regrettably, at the current pace and despite our own efforts, Zimbabwe and many other countries will not be able to achieve SDG 6.
Kulusizi ukuba ngesikhathi samanje langaphezu kwemizamo yethu iZimbabwe kanye namanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza i-SDG 6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye nakwezohlangothi lwezokuhlanzeka kubo bonke abantu kusiyafika ngomnyaka ka-2030.
ophatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu, uMnumzana Charles Nyoni, upha umbono wakhe ngalamazwi kaDr. Masuka.
UZulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi, njalo amanzi akhona aphuma kanjani, ngoba sinabanye abantwana abazaliweyo lapha kwalesi Zimbabwe abakazake kwabona ngitsho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga, into ayazi nje kuphela ngeyokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindizela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kobulawayo kule eyayithiwa yiZambezi Water Project, lakathesi sesibadala sesilesimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo, njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwa yikusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, uMnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi, njalo isikhathi esiningi sebegcina benatha emithonjeni, leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungowokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka ka 2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeChayile leJimila kuward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala embi lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Iningi selitshona lisemasimini lilinde izilimo, kubika uEzra Chisa Spanda.
Zithole amagaphavuzayo ezakamizi zakule ndawo zilisana lenkawu zona ezizenzela amathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele utshona emasimini exotshana lenkawu lanxa ehlutshwa ngamadolo.
Akulanto engingalenza vele kuhlala kunjalo, kungavela silime sihlala khona. Noma uwomilunje ziyatwala, ndibahlala khonapha ziyatwala, ziyelahla ngaphandle, zibezibuke, ziyephule, ziyephule. Emasimini laba ngifika vele ngabo 55 mele ngingene, ngabo 6 mele ngingene, ngoba ngisenzela ukuzidalela zingakayise ezihlahleni.
UMnumzana Nzondo Khabo weJimila layo uthi babhekane lodubo olukhulu.
Lapha sihlutshwa izinkawu, zinyoni, izinto ezihlupha kakhulu la. Inkawu ziyadla umumbu. Ivuka ngo-4 zize ziyetshayisa ngo-8. Kade siso zibe zikhona sazixotsha, ziyabuya kodwa vele ngakumanzi kunje zibuyateyile vele.
Kukanti ugogo Madube ungumfelokazi uthi siwahle wakhalala ukulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Bakithi sadubeka ngenkawu sezisiqedele amabele, kade singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe, oyedwa walimala angazi ukuthi senze njani. Mntanami, sitshona silwisana lazo, zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala. Nganeza abantu shuwa.
Ukhansila kaward 6 uMnumzana Mthelisi Sikhosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawu lenyoni sokuvuka ubhova.
Sobanye sibeze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe, abanye sebezi ziba bagive up, inyoni ziningi kakhulu. Otherwise bekungani kungcono sibe emasimini, kodwa ke inyoni indlela eseziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yembona ngezihlathi Air Forest Commission isola abantu abagamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana azisela madlelo. UMnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho yikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapha, abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo sezihlahleni izithelo zezihlahla lokunye nje okuphuma emagushini ngakho ke amagusu angaphambaniseka kusho ukuthi i-capacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho okudliwa inkawu iyehla inkawu bese zidinga indlela elula ezingathola ngayo ukudla bese zisondela emasimini sesiya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emnengi yakulindawo lonyaka inkawu sezitshaye zathintitha izilimo zabantu ugatsha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele Studio 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu sonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele Studio 7 ejimila ku-Ward 6 eTsholotsho North igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isigodlo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sibika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada lamhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele parlamente lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. Le-CCC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna osobhuku abalisa abongi ababalisi otshekesha abasebenza ezindlini labo bonke abantu beZimbabwe. Ibandla lezanu-PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempela viki olokudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempela viki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gift Ostalosi Siziba, umsekelo wesikhulumeli se-CCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Usiziba usungula lingxoxo.
Besile nihlele besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele eManicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke bephakula khona uhlelo lokubana ke i-process zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela edalela ephalamende, njalo ozasimela engumongameli ukwenzela ukuthi siqalise ke i-process yokubana abantu ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sesikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-CCC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawazidelana nje ku-Freedom Alliance, lina liyenzani kula ngapho?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla, abantu bendawo kube yibo abazithethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani umuntu besezitrampethi ukuthi kakuvotela umuntu. Kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho nakupolitism kumbe ngumama ongekho kupolitism, bathi sicele ukuthi kuyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angene abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu olalonda ukuthi uvotele ngupresident akazifaki njengakhonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi into engingakutsho
lo. Baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kukhulunywa ngubaba uNcube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabopresidenti lani lani, kambe naliyazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolu kumbe vele sokukhethe ukuthi ungitshamise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ngukhansela noma ufuna ukuba ngumemba of parliament noma ufuna ke wa umongameli, kufanele ukuba umuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through esithi community consensus candidates election process, wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina into esiyazi ukubana umuntu omila inhlanganiso ye-TBC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So izasibona ke sihambe indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala ke ikakhulu amanye ama-political party ngakhangela bayakhuluma ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela beke babakhethayo. Lokhu kuloduko ngoba abantu bafika besithi alo elimkhethileyo thina siye simfunayo. So kathesi yes siyalalela ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele. Sizwe njalo kuma-stakeholder, ama-teacher, ama-vendor, osobhuku, izinduna, yabona ke bonke abantu abahlala endaweni nale ukubana bekhulume. Nxa bekhethwa MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina ku-TBC sibona ngani ngama engumongameli ngulowo. Yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo lokuvumelana lokubana ke ukukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana eyakuma emele i-TBC ebese siya publicizewa ke sihambiseze kubana hayi laba yibo ke abavele ebantwini sesiyenzile amaprocess yethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube singathi ke kugxile kanganani ebantwini khona okukhulunywa ngubaba uSiziba?
Ye babuduke, okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-TBC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini. Ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathebelelo ukuthi khona sibona kusiza umuntu, indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni. Abantu vela bakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi. Okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one. Kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundisi ukuthi abamele kube yibabamthethayo, kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele oSiziba lequla la. Njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi oSiziba sebeza kwenza futhi nxa sebesiza ebantwini. Anti kulabanye babebele sikhulu baza kwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso we-structure zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo lwabo lungagquleka amadolo khonapho.
Khonapho-ke Siziba uyakhuluma uNcube uthi-ke kulalabo phela ababamba izikhundla khona manje bangansara bethi hayi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha, liza kubamba njani khonokho Siziba?
Lokhu kuzaba nzima ukubana umuntu efikele isikhundla ngoba leyi phela dube leyi ngiyama-citizen. So ayitshene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonywa ngo-2099 noma 1948. Leyi-ke ngiyama-citizen ilo mnyaka owodwa iqala ngo-January ka-2022. So ayila muntu ongathi hhayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile minyaka eminingi.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TBC ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube we-Studio 7. Uhulumende wakwele Botswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini o inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola emelika alikhulu. Kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi kule Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi uhulumende wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini. Okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje kunkulungwane yodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika. Umukheti uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabalandle kweningi efana lokubhadala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla.
O dirisa motlakase wa molapeng ga a duele rente, o ga a duele motlakase.
Ababhadali irent, abathengi kudla, abathengi amandla kagetsi. Lokhu kutsho ukuthi iholo labo alilandleko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMukhethi isolwe ngabamabandla ezombusazwa aphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abeZimbabwe baseBotswana bafana loNkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe, akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi e-stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe. Njalo i-stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afike afuna indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti. Angeke abhadale irenti, yabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani. Aba-appreciate, batshengisa ukuthi aba-appreciate lokho esibenzela khona abantu labo.
Le yimbono njalo ekaNkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eGauteng othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Loba kunjalo mnewethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irenti. Ele umntwana efunda, abantwana babe befunda. Ubhadala irent abantwana bayafunda, i-1000 is not going to be enough. Aso enough vele ayikho enough ngisho. Lokhu phela asebekwenza, it's a black against black, it's a slavery. Singathi slavery. Akula ukuthi kuthwani phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe umuntu yena lo ukuthi waholi 1 something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthiwa nje vele ngaye kuya ngokuya. Beyenze njenge South Africa. Ukuthi imali yomaid vele imali engaka nothi imali encane sebe ukuthi yakwazi abantu bekhaya siyabandezelwa because ibona unganazelela bona abantu besitwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela ePhalamende lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese-Sustainable Development Goal No. 6. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.